Endabeni zethu lamhlanje inkokheli yomanyamo we-MDC Alliance yenza umhlangano wokuqala kulandela ukusungulwa komanyamo lo ngempela viki ephelileyo. Ilizwe leBotswana selizaqala ukunika abashayeli bezimoto labathengisa imizimba yabo ama-antiretrovirals. Abazali labantwana emaphandleni esigabeni senkayi bakhala ngezikolo ezikhatshana lalapho abahlala khona. Sizahlolisisa okwenzakala kumanyamo we-MDC Alliance. Kuzabikwa njani indawo zabantu abazancintisa kukhetho oluzayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama. Lamhla sihlaziya okwenziwa ngabesifazana kwezombusazwe. Bayangena ngobuningi babo na abesifazana kwezombusazwe. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa. Kukhasi lethu ele VOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.